So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 13 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthelo wamasenti amabili emalini ephezu kwethumi lamadola uqala ukuthathwa lamhlanje.
Nxa sokulomthetho njalo, abantu bona bevele kade belengcosana, kuyenza ukuthi indlala iqhubekele phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ebotshwe ngolwesine phambilini kokutshengisela obekuqoqwe yizisebenzi ikhululwe ngemva kokuhlawuliswa isibambiso sebail.
Liqiniso leli sibili sonke silambile lami nilambile and lokho okuqaliswe iZTTU akupheleli lapha ngoba sonke nxa silambile kumele sithathe isicelo sokuthi sifune ukuthi singenzani ukuthi sithole ukudla.
Kwezemaphandleni inhlanganiso ezimeleyo e-Action Plan sisungule uhlelo lokulima ngokuthelelezela kusetshenziswa amandla elanga lesola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthelo wamasenti amabili emalini ephezu kwethumi lamadola uqale ukuthathwa lamhlanje. Lomthelo usudale inkulumo ngoba uZulu esithi uvele uthwele nzima ukuthi lomthelo uzamsinda. Inhlanganiso yezamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries ibicele uhulumende ukuthi amise lomthelo kuze kuyefika umnyaka ozayo, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wasayina umthelo lo izolo kugwalo lwe-Government Gazette esithi kusukela lamhlanje umthelo lo usuthathwa emalini le. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abaphetheyo bona bathi kuzayenza ukuthi senelise ukuthi sithole imali yokuthi ezinye indleko zomkhonomi zenelise ukuthi zilungiswe. Kodwa singakhangela ukuthi abantu abaningi abakithi imiholo abayitholayo kayisileli ukuthi benelise ukuphila. Njalo lokuthi imali eziningi kulamalanga bezisenza ezokuthunyelwa. Nxa sokulomthetho njalo, abantu bona bevele kade belengcosana, kuyenza ukuthi indlala iqhubeke lephambili. Ongangukuthi kodwa silethemba ukuthi nxa sokuthe kwathi ukwenziwa khona lokhu kuzaletha inguquko kumpilo kaZulu, kube yinto engathathi isikhathi eside isenzakale, esithi kube yi-short term policy.
Ye, kodwa siyezwa bona abakuhulumende besithi leli nyathelo liza letha imali eningi kakhulu ezenza ukuthi inhlelo zihambe kahle. Ubona ngani izaphumelela yini imizamo yangkhona, ngoba sesike sabona enye imali ithathwa kwezinye indawo kungaqondakali ukuthi iyanga.
Ngoba ngothi inqwethi kuyabe kufuze kube clear njalo ubumenemene bokusetshenziswa kwemali kume, lokuthi abantu ukuthi imali le nxa izaba khona isetshenziswa entweni eziqakathekileyo, hathi ukuthi phombukusetshenziswa nje mahlayana.
Alo ke ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi ukhulule inkokheli zenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions eziyisikhombisa ukubalisa umkhokheli umnumzana Peter Mdasa kanye lonobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo ngemva kokubahlawulisa imali yesibambiso sebail engamachumi amahlanu ngamunye i-$50. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Inkokheli yeZCTU kunye lamalunga enhlanganiso le babotshwe ngolwesine besetheswa umlandu wokuba yingxenye yombuthano othiwa ubungekho emthethweni obusenziwa ngenjongo yokutshengisela. Abesilisa abahlanu abalethwe bevelela eRemand yibo abamiswe phambi komthethwandaba kamantshi iMagistrate Court ukuza kuzwa isinqumo sesicelo sokuba bavunyelwe uhlawula imali yesibambiso ibail. Kuthi ababili bakhona abesifazane abazanga emthethwandaba ngoba abohlangothi lwezokulondolozwa kwezibotshwa beveze ukuba kuswelakale imota yokubathwala isuka labo eChikurubi Maximum Prison lapho bebegcinwe khona. Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba weMagistrate Court uMantshi uNyasha Vitorini utshele idale ukuba kasikho isizathu sokubavalela abayisikhombisa laba. Kodwa umtshutshisi umnumzana Sebastian Mthizirwa ubeke waphikisa ngolwesihlanu ukuba abayisikhombisa laba baphiwe ithuba lokuhlawula imali yebail. Uphe isizathu sokuba likhulu kakhulu icala abaletheswayo njalo belakho ukuphinda icala elifanayo nxa bengakhululwa. Umthizirwa ubesithi balakho ukubaleka kuleli bangalitholiswa lelo thuba lokuba bahlawule imali yesibambiso yebail. UMantshi uVitorini uphikise konke lokho obekusethulwa ngumtshutshisi watshela idala ukuba akula bufakazi obusekela ukuba balelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yebail bengakadali icala. Umtshutshisi uMthizirwa acabangela ukuba bazolidala. Elinye lamagqwetha asebenza nenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR umnumzana Alec Mchadehama ulandisa ngokwenzakale edale lemthethwandaba weMagistrate lapho abamelayo abayisikhombisa betholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail.
Yesterday we applied for bail which was being opposed by the state.
Sicele ukuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yebail izolo, kodwa uhulumende uwe kuphikisa lokho. UMantshi wanquma ukuthi kumele bayelala eRemand efuna uzokwethula isinqumo sakhe lamuhla. Kungakho lamuhla uMantshi unqume ukuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngamunye ehlawula $50. Omunye lomunye wabo kumele aqhubeke ehlala kuleyo kheli ayinikeze emthethwandaba. UMantshi akazange athole okusuthisayo obekunikezwa nguhulumende obephikisa ukuvunyelwa kwalaba bantu ukubana basawule imali yebail. Kungakho lolu daba soluza kuziwa njalo mhlaka 30 Mfumfu 2018 ku-court number 6 lapho esifuna ukuphikisa udaba lokuba bafakwe ku-remand.
2018 court number 6 where we intend to again challenge the placement of the accused persons on remand.
Amalunga lenkokheli yeZCTU kanye loZulu ababekade beze ukuzakuzwa lesi sinqumo bebethabe bemanzi te ngemva kokuba ababotshiwe laba benikezwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Enye yale nkokheli kungumnumzana Rabsek Muteyo we-Chemical Plastics Allied Workers Union. Kesizwe imbono yakhe.
Namuhla sijabulile, umfana lo wenze indaba leyi awuchayile sibili.
Abayisikhombisa laba babotshwe ngolwesine phandle kwesigodlo samahofisi abo eGolon House belungiselela ukuya emthethwandaba kudaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokubalela ukutshengisela bekhonona ngesimo somnotho elizweni kanye lezinye zezinqumo uhulumende asezithatha ngendlela yokuvuselela umnotho welizwe abeZCTU abathi zilimaza uZulu lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Langlela ndwandwe,
langlela
ndwandwe,
langlela
langlelwa mshweshwe,
langlela nampaba fobembula.
Langlela ndwandwe,
langlela
ndwandwe,
langlela
langlelwa mshweshwe,
langlela nampaba fobembula.
Gukama
kwezemaphandleni inhlanganiso ezimeleyo e-Action Plan sisungule uhlelo lokulima ngokuthelelezela kusetshenziswa amandla elanga isola. Lolu hlelo luhlose ukuthuthukisa abalimi emaphandleni eGwanda. UAlbert Ncube usipha loludaba ekhonale eGwanda.
Abe action plan bathi bazafaka imali edlula ingxenye yesigidi samadola kweMelika, i-$583,000 ezancedisa abalimi abangomama abafika amakhulu amahlanu esiqindini seGwanda. Lolu hlelo lubizwa ngokuthi Renewable Energy Empowering Women Farmers REEF luzakhutshwa emahodini amathathu eGwanda abalisa uward 11 eNtalale, uward 12 eGungwe kanye nakuward 13 eSengezani, okuzindawo ezihlezi zibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo edolobheni leGwanda ngolwesine, uNkosazana Melody Makumbe, umqondisi wenhlelo ze-action plan, uthi lolu hlelo luzancedisa abalimi ukuthi bavule izivande ezizasebenzisa amanzi abhontshwa ngamandla elanga isola.
Abalimi laba ngabalimi esizabancedisa ukuthi balungise izingadi ezizapompa amanzi ngamasola, sebenzisa amasola. So sizasebenza lezi ngadi ezifika zona ezingu-9. Umsebenzi lo ngumsebenzi ole mali efika yona $583,000. Yiyo imali ezahamba ebadaleni kuye bancedisa. So injongo eyomsebenzi lo kakhulu yikuphakamisa bomama, kusetshenziswa indlela ezokupompa amanzi kusetshenziswa amasola.
UNkosazana Thandekile Dube obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-action plan uthi loba nje lolu hlelo luhlose ukusiza kakhulu omama obaba basoze bavalelwe phandle.
So antisithe silabantu abayi-990, so 75% mbi 3/4 yabantu labantu kufanele kube ngomama, 5% leyana kungaba ngobaba. So ukuthi omama yebo noma bebaningi ku-projected kodwa baba kabasali phandle. So yikho ethe twin tracking ngendlela esebenza ngayo, indlela ezimbili ezihamba emaceleni eceleni ezihlangana kwenye indawo. So uthi labo baba labo bazasebenza labo kulokho asikuthi i-gender mainstreaming, ukuthi labo bezama ukuthi besebenze labo ukuthi bebone ukuthi omama labo bayazuza amathuba afana nayo labo baba.
Ukansila kaward 12 umnumzana Bhoko Linyane uncwame enyathelo elithethwe i-action plan lokusebenzelana labo mama esithi yibo abaziphetheyo emakhaya.
Ngibona ngani kungani si consider i-gender ukuthi omama yibo kakhulu abakhangela eze-logistics emakhaya, yibo kakhulu abakhangela eze-logistics.
Omunye njalo ukansila umnumzana Costa Ndlovu wakaward 11 eNtalale uthi inyathelo lokusebenzelana labo mama lilungile ngoba bebevele bencindezelwa phambilini.
Inyanga ezinhle esikhathini semva bebengatholiswa amathuba kwezomnotho, bele bekade behlaliswa emakhaya abantu abaekileyo. So now khathesi sekuzanywa ukuthi banikwa amathuba lawo kuphumele egcekeni bayenza amabhizinisi.
Kusenjalo kolunye udaba, otshengetsha abalitshumi lanye abakhuluma ulimi lwesitshona sebemiswe phambi komthethwandaba besetheswa umlando wobulala omunye wesindebeleni uNdodana Ncube ngemva kokuqhamuka kodlakelwa lwemihlobo evova eGwanda kuliviki. Abasola laba basuke endaweni ezivalisa iMaswingo, Gokwe kanye leMberengwa ngabasakhulayo ababalisa uSamson Chiombodo, Terera Iguri, Tinomvonga Joe, Melusi Dube, Tinache Mnengezo, Tinache Mtasa Sasa, Praise Gondwe, Joseph Chuma, Lenmo Makwenese, Comfort Ncube, kanye noProsper Nyoni. Laba bavalelwe enkantolo eGwanda njalo bazaphenduka emthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Umthuthisi utshele umthethwandaba ukuthi laba bahloma ngamahloka, amabhemba, isigodo kanye lamatshe bayahlasela uNcube labane bakhe okwadala ukufa kwakhe. Abanye bakhe abangamathumi amabili balimala kakubi. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission sisolele sisehlakalo njalo ithi izadingisisa isisusa salolu dlakela. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Alo ngumsakazo we Studio 7 sisakazela eZimbabwe sise Washington DC. Lingali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo sixoxa lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani umumo lo okhona? Sizwa abanye besithi hayi kuzalunga, kodwa abanye bathi hayi ngendlela sokonakala ngakho kuzalungela kachana kakhulu. Wena ukubona njani?
Hayi ukuthi abadala bathokoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo akulanto engasoke ilunge kwelakithi. I think abantu kumele bakwenze ukuthi bavume ukuthi nxa isilonda sasizivele sesibhibhidla sesilobomvu sesingasamanga kuhle ungekuhambe esibhedlela uyelatshwa uvuke usuhamba kunjalo nje whether bekungabe kuyi-MDC kadiwinile kuyiphi part adiwinile kodwa bekuvele kungasoke kube le mpumela kube le nguquko ade abantu ade bezayithola overnight. So kumele abantu sikuvume ukuthi iphilisi lakhona lizaba buhlungu ngoba isilonda sakhona sesihlale isikhathi eside sazisonakala. Kodwa okumele sikunanzelele ukuthi siphakathi kwesikhathi sokuthi sesiboniwe ngudokotela usesitshelile ukuthi ufuna iphilisi elingakanani. Sesiphakathi kwesituation ukuthi sesinathakele lelo philisi elizasisilisa. I have no doubt at the back of my mind ukuthi i-economy yeZimbabwe ezomnotho zizabuyela lapha ziyikho khona izolo.
Kodwa bakhona abanye abathi lanxa konakele nxa kuyikuthi bekuzangena omunye umuntu ukuthi akhokhele ilizwe bekungasoze kufane ngoba labo abasikhokhelayo kwakathesi bebevele bekhona lakudala kusonakala. Uthini wena ngalo?
Siyakwazi bavele bangababulali kodwa ubuhle babo silomuntu ophethe ezomnotho akala galagazi ezandleni zakhe. Ngumuntu osebenze lamazwe wonke, ngumuntu okwaziyo izinto zomnotho ukuthi ziphathwa ngayiphi indlela. So kuyafana nalo tendayibithi ezibambile ebambe ezomnotho ilizwe walitshintsha siku-inclusive government. Lanamhlanje sithi thina uMthuli Ncube uprofessor ulakho ukuthi uzaguqula izinto abantu kabamsekele bangaze bangimnika bangaze bamchothoza bengakaboni ukuthi wehluleka kangakanani. Ube ngekho kupolitiki ube ngekho kwezombangazwe umuntu ade ekintsha inguquko zomnotho zomhlaba wonke. Lamhlanje nqade kwanisa ukutshintsha umnotho womhlaba wonke engehlulwa kuyini ukuthi atshintshe umnotho welizwe eleZimbabwe elilabantu abangu 13 million. Abantu kabamnike isupport akufunayo i-political will kuphela uProfessor Ncube ukwenzeka ukuthi ilizwe leli liqhubekele phambili.
Bakhona abanye abathi ukuwa kwama rates la awuthiwa ngama rates esisindo semali yama RTGS lama bond kungakutshengisa ukubana Mnumzana Mthuli Ncube usesebenza la. Kungakuliqiniso ngokubona kwakho?
Uvele lingakunanzelela i-market ivume lokho okukhulunywa ngumthuli Ncube. Umthuli Ncube wathi egcotshwa wakhuluma wathi ibhondi kayisomali, ibhondi imali embi exotha imali elizweni kumele ikhitshwe. Ama-rates aqalisa ukuhlanya akhwela aya phezulu. Bonke abantu ababegcine izimali zabo bewafihlile kuma-wardrobe bezicamelile amabhondi lagcwala kathesi kuma-street. Indlela esingakaze siliboni ibhondi lamhla ligcwele kuma-street. Umthuli wasebuya-ke kathesi sekhulume sesithi hayi sengitholile imali eyokuthi ngilinganise ibhondi le-US dollar. Yikho ke namhlanje selibona ukuthi ama-rates sesiwa. So lokhu kuyatshengisa ukuthi hayi uyacontrola i-market. Njalo lalabo le market iyavumelana lo lokhu umthuli akuthoyo. So kuqondile nxa abantu besithi umthuli ukhulumile izinto zatshintsha, umthuli ukhulumile izinto zatyeka. So kuthi ukuthi into ayenzayo iqondile. Asimsekelenini.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalalele.
Hayi, ngiyabonga Zulu kaNdaba. Ingani inkosi ingasinika njalo lamazolo ukwenzela ukuthi thina esilimayo sikwanise ukusebenzela ilizwe, silime ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele siyaphambili.
Hayi, lathi sibongile, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga kanti.
Loke ngumnumzana Sengezo Thabangu, omunye ophatheke kwezombusazwe, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilali. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosikazi noMathemba Ndlovu owemathebeleland South elilunga ledale lephalamende ekubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Unkosikazi Ndlovu usanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli kamkhokheli webandla lakhe ephalamende uDeputy Chief Whip. Sihlaziya umsebenzi owenziwa ngamalunga ebandla lakhe kuleli phalamende lokuthi ancedisa njani ikakhulu abesifazana labantwana.
Isikhundla sami sigoqela nxa kuthiwa ungu-CEO uncedisana namamemba zephalamende ebandla lakho ukuba uyiphande khonaphana nto yakwasephalamende kuyake kwenzakale kube le msindo engaqedakaliyo yabusenza ubakhuza lapha nalaphana abafuna ukumuva ama-motions abo ubancedisa njalo chifuthi yiba babona nge-welfare yama-MP.
Ngumsebenzi olula kumbe ziningi ingxaki ongadibana lazo?
Yikuthi vele umsebenzi wokusebenza abantu awukaze ube lula. Kodwa nje mina hayi okwakhathesi lokhu engiqalisileyo angikaboni ubunzima singazi ngokuya kwesikhathi. Ngoba into eyenza kube nzima nxa ama-members ebandla lakho engaku-respect ungazi ubathulise babe ngasoze bathule ungazi ubathi yenzani lokho pho mina angingahlangani lawo. Hayi mina ama-members ebandla lami ahlonipha so angingabuboni ubunzima. Ama-MPs vele ajayele ukuthi isikhathi esiningi ama-chiefs kuyabe kungumama lobaba. Vele bayakwazi ukuthi kumele bethathe ama-instructions bengakwenza nje ngokuthi abantu bathiyele but isikhathi esiningi omunye lomunye uwipha ibandla lakhe. Kunzima kakhulu ukuthi uzihlukulu zingabe bandlalelana ngoba balama-wips abo kuyabe kumele abafuke.
Amalunga edalele ephalamende ikakhulu lawa lamanye awesifazana angena nge-proportional representation baphatheka yini, baphiwa ithuba kumbe kuya ngokuthi mbani osukumele phezulu?
Ithuba sibili bayaliphiwa but mina kathesi yi-second term yami ungani okuthize sengikwazi. Njengokuthi ama-first weeks wona lawo uSpeaker nxa eqamba lapha uqamba abantu avele ebazi ngokuya beqamba ngamabizo but siyabe lokho esisiya kuye simtshela ukuthi lwana ngumvana uphakamile, lwana ngumvana ufuna ukwenza lokhu. Ngokuya kwesikhathi nje kuyabe sokulula wonke umuntu uyabe seqanja unless ozifaneleyo bengake bekuqamba uhlezi but kodwa ungakhuthala hhayi bayakuqamba. Ama-motions kuyenzakala ukuthi omunye umuntu abe le motion yakhe, let's say umuntu ufuna ukumuva i-motion yegenda. Kwesinye isikhathi uyabe engakwazi ukuthi aze ayingenise iyefika ku-order paper uyenza njani. Njengebandla kumbe ngithi njengathi thina ama-chiefs siyancedisana naye simbonisa ukuthi hayi nxa ufuna ukuthi i-motion yakho ingene uyayingenisa kanje. Futhi umuntu nxa ele motion yakhe isikhathi esiningi vele abaningi babefuna ukuncediswa especially abangani batsha ukuthi i-motion yakhe liyikhangele ukuthi i-motion e-right siyancedisana kanjalo. Ucina sokusiba lula emuntwini wonke vele i-motion isikhathi esiningi iyancediswana nje ukwenzela ukuthi nxa usuyimuva lozasekhenda then labazadibetha babe beyazi ukuthi i-motion yakho iyabe ingenjani.
Abantu elibameleyo bona libatshela nini ukuthi kuyini elikwenzayo njalo izikhalazo zabo lizikhwezile yini ephalamende?
Abantu esibamelayo siyabaconsulta sizwe ukuthi okuyikho okubahluphayo kathesi bafuna ukukhulunywa ngani kathesi bafuna kwenziweni kwesinye isikhathi babuya bekutshela udaba lwabo ukuthi hayi thina sile problem nje uyakwanisa ukukwenza emotion ufake uhlupho lwabo khona phana usufaka lokunye lawe njengemember of parliament ubancedisa o ku question and answer time lapha yikho lapha obuzwa khona izinto ezirelated nalezo ezizo ezibahluphayo yindlela yokukhweza ngayo izinto zabantu esibanelele.
Sibe kule committee liyana e-Women's Caucus ekhangela ngokuphathelana labesifazana labantwana.
I-Women's Caucus ivele ihleli ikhona but ma item iphela la iyaphela then sokuzokhethwa i-committee yakhona. So ngikhuluma ngenze nje I think by next week iyabe isikhona sesilungisile saqeda.
Lisanda ukuhlangana lomkhokheli wenu uMnumzana Nelson Chamisa njengamalunga edale lePhalamende awe MDC.
Yes, sihlangene sibili sakhuluma but okusemqoka ngathi ukuthi sike sithe fatafata ukuthi nxa sibuza imibuzo yethu siyenza njani, nxa sinuva ama-motions ethu senza njani. Ukwenzela ukuthi abantu esibameleyo basiphile ukuthi sikhona sibamelele.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi noma Themba Ndlovu. Ilunga ledale lePhalamende elikubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa yena engowe Mathebeleland South. Unkosikazi Ndlovu usanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli kamkhokheli webandla lakhe ePhalamende uDeputy Chief Whip. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Sabo sugar when spice bazokubudisa to four. Hey, let it cool on my ice. Ngazobuzana ne price. Ngazonkaza delisi George. Baba scrover nabo ay. Chabo tulunga mpice. Kumblinga buli mabito. Hey, petu tapsi nomlindo. Sim George. Sure. Got to I bo woes. It was all of my steel. Minang tight. Don't know. Wanting me nyele no taps. I'm a side. I four. Ngapumlindo sapaz. I'm a side. I four. Sure.
Omlindo. The vocalist ingoma ithiwa amacala esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama lami ngu Chris Gande lelana.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.